Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 13 kuLwezi 2020 ngontungamili nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje bangamajumi phose amathathu abantu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo.
Nxa ngabe kukhona lokho okungabe kuphambanisekile ikakhulu nxa bekhuluma ngalo kuthiwa nguthalilayi uDavid Mnangagwa ukuthi kasomtaka President Mnangagwa, asonto esingaba yimpi leyo.
Ihofisi kamongameli Mnangagwa ithi kungamanga ukuthi imuli yakhe iphatheke kumisebenzi emibi kundaba zokwenjiwa kwamatshe aligugu.
Kukhona i-National Council ezazokuhlala phansi kukhangele ukuthi senze kanjani.
Ibandla le-MDCT selimise ama-nominations alo kulandela ingxabangxoza ebekhona koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 kuleli isolo bangamachumi amabili lasishiyagalolunye. Abayisishiyagalolunye babo ngabeMaswingo, njalo abayisishiyagalombili ngabakoBulawayo. IHarare leMidlands zilabantu ababili ngendawo, kuthi iMashonaland West kanye leMashonaland East zona zilabantu abane ngendawo. Kulabantu abalitshumi lane njalo abafunyanwe sebepholile. Inani lasebebhubhile lilonke liku-255 ngoba akekho otshonileyo izolo. Asebehlaselwe ngomkhuhlane lo elizweni lonke jikelele selokhu waqhamukayo sebengu-8,696. Asebesilile bona bangu-8,060, okutsho ukuthi abalokhe begula bangamakhulu phose amane 381. IBulawayo lesigaba seMathebeleland South yizo ezihamba phambili kulezi nsuku ngenani labantu ababanjwa lumkhuhlane. Emhlabeni jikelele i-COVID-19 isibulele abantu abangu-1,290,095, njalo yahlasela abangu-52,552,983 ngokutsho kwe-Johns Hopkins University. Ihofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa ithi kungamanga ukuthi imuli kaMnangagwa iphatheke kumisebenzi emibi kundaba zokwenjiwa kwamatshe aligugu. Isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba wethule umbiko izolo esola iphephandaba le-Newsday lamanye amaphephandaba esithi akhuluma amanga ngemuli kamongameli ngenjongo yokuyingcolisa. UCharamba ulandule udaba olwethulwe i-Newsday izolo obelusithi umntakaMnangagwa uTariray Deputy Mnangagwa wetheswa icala lokuhluthunela umnikazi umgodi wegolide eGweru. UCharamba uthe uTariray kayisiyo ntotana kaMnangagwa. Ngokunjalo uthe iphephandaba leli kumele lixolise kumbe liveze ubufakazi bokuthi umsolwa ungumntakaMnangagwa. Uthe amaphephandaba amanengi agoqela lawo adinda ebulenjini kuphela akhanya elenjongo yokungcolisa umdeni kamnangakwa ngokuqamba amanga ukuthi ulesandla kumacala avelela kumisebenzi yokwenjiwa kwamatshe aligugu. Kumaviki asanda kwehlula uhulumende ukulandula njalo ukuthi imuli kamnangagwa ilobudlelwano lo Henrietta Rushwaya ngemva kokuba omunye owabotshelwa igolide elatholakala kuRushwaya etshele amapolisa ukuthi lelo golide lalingelikankosikazi mnangagwa lendodana yakhe uCollins. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Angiboni ukuthi kule njongo embi kulabo kwintatheli izindaba ezizimeleyo ekuthini babhale kabi ngomnangagwa upresident lo mkakhe labantu bakhe. Ngilethemba injongo yabo kuyikuthi bavezele abantu beZimbabwe okwenzakalayo elizweni, kungabi khona okufihlakeleyo kungakhathalekile ukuthi kusehofisini elikhulu kulawo wonke amahofisi elizweni. Kodwa ke nxa ngabe kukhona lokho okungabe kuphambanisekile ikakhulu nxa bekhuluma ngalo kuthiwa nguthalilayi uDavid Mnangagwa ukuthi kaso mtaka president uMnangagwa, aso nto esingaba yimpi leyo. Nxa kungayisilo qiniso kuyalungiswa khona lokho, kodwa kakutsho ukuthi lo mabhala ubele njongo embi. Kungaba lephutha liyatholakala iphutha vele izikhathi ezidenge ekukhulumeni ekubhaleni, kuyalungiswa kwedlule kube sekuqhubeka bereporta ngokungesabi bakhulume iqiniso baliveze njengoba linjalo kungakhathaleki ukuthi upresident uyathinteka yini.
UHenrietta Rushwaya uthe ebotshelwa igolide omunye ayehamba laye wathi igolide ngelikankosikazi Mnangagwa lendodana yakhe uCollins. Yena uCollins sesike sezwa njalo igama lakhe likhulunywa kunkohlakalo yeDrugs International lanxa nje kulandula ukuthi ulobudlelwano laleyo nkampani. Kathesi sokuphuma udaba lwe-Newsday lolu lanxa nje ihofisi kaMnangagwa ilu ulandula. Kambe singathi imizamo nje yokungcolisa igama likaMnangagwa yini kumbe kukhona okunye okukhona?
Ngesintu sakithi sithoxambabu sekweneni, sisisho ukuthi oxamu bayayithanda indawo engela transparency, engela accountability, indawo leyana eminyeneyo engafinyeleli ukukhanya, engafinyeleli ilanga. Bayathanda ukuphila ngaphansi kwezihlahla lezi ezilengele emfuleni ongela kukhanya khona, basebesenza impilo kaxamu khona laphana. Ngakho ke impilo yegovernment yeZimbabwe ingaba yiliyane lamathunzithunzi engela kukhanya, oxamu bayangena basebesenza okukaxamu. Ngakho ke akuswelakali ukuthi ke izigebengu bese zingena ziqanse zize zisondele kupresident. Sizibonile kucommand agriculture, sizibonile kucovid-19, sizibonile egolideni, sizibonile kumadiamond. Kulokuthi baphike impilo lesiyibona isenzakala, okucakathekileyo ukuthi basusa amathunzithunzi la enza ukuthi oxamu bakwazi ukubusa, oxamu bakwazi ukucatsha, oxamu bakwazi ukwenza okukaxamu ngemali zabantu beZimbabwe.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Kasenelisanga ukukhuluma labephephandaba le-Newsday. Amagqwetha entatheli zindaba uHopewell Chingono athi asisiya enkantolo ye-High Court ukuyaphikisa ukuncitshwa kwakhe imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso ibheyili lidale likamantshi izolo. UMantshi uMary Wanasho Gofa wale ukukhulula uChingono esithi ulomkhuba wokudala amacala nxa ephandle. UChingono ubotshwe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokuvimba isandla somthetho phezu kwamazwi awethula enkundleni yeTwitter ngelinye njalo icala ake walibotshelwa kunyanga ezedluleyo elokutshotshozela udlakela. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sisole ukwalelwa kukaChingono ukukhululwa ngebheyili sisithile yinto emele isolwe nguZulu weZimbabwe jikelele ngoba kuyikwephula isisekelo sombuso welizwe. Ivandla leMDC lithi selimise imihlangano yalo yesigaba eyama-nominations eyokukhetha labo abafuna ukuncintisa kusikhundla somkhokheli waleli vandla emhlanganweni we-Extraordinary Congress okhangelelwe ukwenziwa ngenyanga ezayo. Ivandla leli lithi lesabela ukuthi kungaba lohlakela. Leli vandla liqhube ama-nominations alo akuqala kobulawayo kunsukwana ezedluleyo lapho kwanqoba khona uNkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa abanye bala ukwamukela impumela le besithi kwaba lokuqilibezela ngemva kokuba amavoti etholakale esemanengi ukwedlula abantu ababevotile. UMakhuphe ubikwa wathola amavoti angamachumi amahlanu lasishiyankalolunye 59 walandelwa ngumnumzana Pednico Pepe yena obikwa wathola angamachumi amane lane 44. Umnumzana Douglas Mwanzora yena wathola amavoti alichumi lanhlanu. Abanye abancintisayo ngomnumzana Gift Chimanikire owathola ivoti elilodwa, u-Elias Mtsuri lo Morgan Komichi bona abangatholanga ngitsho lelilodwa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Kalipani Phugeni.
Ngemva kokhetho besizimisele ukuthi sizoqhubeka ngamanye ama-provinces, kodwa kuyacaca ukuthi udlame lwe-alliance luzosixaka. Ngenxa yalokho-ke kukhona i-National Council esazohlala phansi kukhangele ukuthi senze kanjani, ngoba indaba yodlame iyaxaka. Ungakunanzelele ukuthi khona koBulawayo kusithethe isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi sihlalise abantu kahle, sibe security in order. Manje ngaso sisanse bezolandawo yinye for ama-hours amade ukuze kuyobamba ko-10 hours. Manje ngenxa ye-COVID le siyabe sesifaka impilo zabantu engcupheni. So konke lokho nje yinto i-National Council esazoyibheka. So angikwazi ukukhomitha manje ukuthi sizoyenzani nini kuphi nxa sokutheni i-National Council ingakahlali ibheke ukuthi sizowayenza kanjani la ama-program.
Sike sezwa kungani kuphuma impumela engani yehlukene. Iyona eyiyo kakhulu impumela ngeyiphi, yahamba njani? Ungasitshela nje ngamafitshane.
Hayi, akula mpumela ehlukeneyo. Wena njengomsakazi i-official channels zephathi uyazazi. So ma kunento ehlukile engaphumi kimi, awungeke uthi into ehlukile. Uyabukwazi ukuthi hayi kuba mischievous kwabantu nje. So impumela le announcewa yimi nomoya weni ku-official Twitter page yephathi, yiyo leyo mpumela.
Sike sabona abanye bebandla ikakhulu umnumzana Mdzuri esithi yena kavumelani lokhetho elwenziweyo. Ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokho?
Ubaba uMdzuri ngumsekeli kamgcini sihlalo, uchaza ukuthi lo muntu presidency or presidium. So angikwazi ukuthi sikhulumisane naye ngomsakazi.
Umnumzana Khalipani Phugeni, isikhulumeli se-MDCT. UZulu ubikwa eselungiselela ukulima kulandela ukuna kwezulu endaweni ezitshiyeneyo kuliviki. Kodwa abanye bayakhala kakhulu ngoba izulu leli line ngolaka ladiliza imisi. Sixoxele sakhamuzi sakodakamela enkayi umnumzana Jabulani Manqonda.
Une inkalakatha yezulu esingaze silibone, kugcwele amanzi indawo yonke, kukhala xoxo, kukhala dlamehlo. Into nje esethusayo kasomoya omncane obekhona bakwesabeka enxaliza kuna suya nakwesabeka, kodwa ke lona ukuna line kakhulu sokuleminyaka kungaze kunizwe lelingako.
Sokuyikulima lokhu yini njalo lingaba lidale umonakalo yini lelizulu khona ngapho, ngoba kwezinye indawo ezifana laboGwanda sizwa kuthiwa liwise izihlahla laqothula lemizi.
Nxa seline kanje seliseulile, sekuqalwa ke ukulima kathesi, kuphela inkomo zicakile labantu inhlanyelo kakulanhlanyelo lapha. Kodwa ke ukunayi sebebengalima abadala, njalo umonakalo kasikezwa ngoba lisanda kuna. Kodwa ngombono wami ngibona ngathi vele akusoze kushota umonakalo, kasomoya omncane, kasokudumba okuncane, enjalo kasompophomo ezincane zamanzi esizibonela.
Umnumzana Jabulani Manqonda, isakhamuzi senkayi. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi owesifazana owechifu obulale abantwabakhe abane ngolwesithathu ngokubaquma impimbo ngenqamu, uEmel Damarazana uzithwele njalo sokusele inyanga ezintathu kuphela ukuthi abelethe. Inkundla yesayithi yona ithi kulowesilisa owekhesi uJabulani ogwaze wabulala umkakhe ngenqamu unokuthula moyo, waqeda wazibophela laye wafa. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani linjani basakazi be-Studio 7? Hayi, ngiyabonga nami ukumphendulela engenze khona njengamanje. Mina igama lami ngumoya Stanley, ngiselowagwelo wesikombingo. Hayi, siyajabula ngomsebenzi eliwuqhubezayo basakazi lonke, silifisela inhlanhla. Ngibonga kakhulu indlela okuba njengayo ukhetho ezweni lase-America lapho. Uma silandelela ke sithola sokuthi hayi, ukhetho lokuba njengezinga eliphezulu kakhulu, okangokuthi ngabe nathi njengamazibabweni singafunda one or two things. Iqiniso lihle, ngishayela ubaba uJoe Biden ihlombe. Ngiyabonga kakhulu.
Linjani balaleli abahle, linjani mthakazi, linjani? Hayi, thina akulanto enhle kithi lapha. I-Studio 7 asayibambi, asayibone lani, kanti sasithumela izinews ngisho la i-message vela usela communication, angikwazi kati inkinga yini. Ngicela ukwazi at least nxa singayibambi, at least sicale sithumezele izinews kumbe imibuzo, at least sibe lokhu esisizwa nje khonapho nje. Siyeqe izindaba eziningi kakhulu ngesikhathi se-COVID langesikhathi samavoti e-America. Siyeqe izindaba eziningi impela besifune ukuthi lathi ngabe sike salahlela lahlela, kodwa asisayibambi, asisathumezeli ma-meseji. Ngikhuluma nisebuzwana la.
Salibonani ku-Studio 7, ngiyalibingelela lonke kumagumbi amane omhlaba. Ngisithi ngalinjani? Hayi, siyabonga ukuthi xhasa nge-news ezinhle ezimnandi kangaka ukuze sibe kwazi okwenzakalayo ezweni. Okuyikuthi-ke siyabonga kakhulu. Engibonga kakhulu i-vaccine le ezwakala isiphumile. Okuyikuthi-ke siyabonga laphana, maybe abantu bengasizakala, abantu bebesebephelile ngalo mkhuhlane buqazwe ke-corona. coronavirus ukuthi ke siyabonga lapha eAmerica singathi nga ingayenza masisha kuingene masinya incedisa abantu bakithi hayi siyabonga lapha engingakagqibi ngibingelele bonke esigabeni sakonkunzi laphana ngiyalivingelela lonke ujike laphana elayinini yakomacebo kakhulu ngibingelele nampano Michael ngibingelele lonke lizizwe libingeleliwe ngizongena laphana konkunzi sengathi ningancedisa kakhulu iklinika yethu laphana enkunzi clinic ngathi singafaka izimali iphumelele ibenhle ngiyalibonga kakhulu lonke ngiyalibonga futhi ngikhuluma ngilapha eQ eGauteng ngiyabonga
njani basakazi Studio 7 lo okhulumayo ngoThabani Mhlaba hayi lambe ngithanda ukuthi dudu emndenini wakoGimimbila undoda Gimimbila ndokuhamba naloo ndoda ukuthi abenethe kakhulu lo hayi mina ngiyazuza ukuthi undoda lo njengoba kuthiwa benethe kangaka kanti inothole njengoba thina besingamazi kahle kahle ngiwakithi impela ubehlala kuliphi lizwe behlala ngakwenjani ngoba thina besingamazi le ndoda sidunguzwa manje sejoni lidume lakhe vele lidume manje sejoni singazi njalo kodwa hhayi sidlulisa nje amazwi enduduzo emndenini wakibo njengoba kuthiwa ngiwakithi noma singamazi
sivil nansi basazi basitho 7 ngikhanga ukuthi ngithi khona ake sitheni sonke emagumbini amanye omhlaba abantu bakamthwakazi abantwana benhlabathi ake sibe lelinye ilanga nje noma elilodwa esingaba mbani singabuphana amabhandi sithabathele umkhuleko sikhulekeni ivoice yinye sithi uNkulunkulu kaAbrahama uNkulunkulu kaIsaka uNkulunkulu kaJakobe uNkulunkulu wabokhokho bethu ake ungenele ukuyenze phela umusa owawenzayo ngesikhathi sabantwana bakaIsrayeli lapho wathi wena Moses hamba uyebakhipha eGibhide uzwile ukukhala kwabantu bakho hawu akuthi wena obona konke umavula kuvaliwe umavala kungavuli muntu bakithi sithi awusizwele sibe le awa noma eyodwa emagumbini amane
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. UZulu wakweleGhana uphakathi kosisi kulandela ukubhubha kwake waba ngumongameli walelo lizwe uMnumzana Jerry Rawlings izolo. Ukulwisana phakathi kwamabutho akwele-Ethiopia labahlamuki abahlala esigabeni seTigray kuvikwa kulakho ukubangela ukungahlaliseki kumhlubulo we-Afrika ongcelelane laleli lizwe. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Osemelele ukufungiswa ukuba ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uphakathi kokuqoqa uhulumende wakhe lanxa nje umongameli Donald Trump elokhu esala ukuvuma ukuthi wanqotshwa. UBiden usekhethe uMnumzana Ron Klain ukuba ngumcebisi wakhe omkhulu uChief of Staff. Umbuzo omkhulu ngothi ngobani azabakhetha ukuthi babe ngabaphathi intambo bakhe. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringai.
Sesibona uBiden esengena ku-transitional period lapha akhetha khona abantu abazamelela ama-government departments or ama cabinet positions. Siyakwazi ukuthi okwakathesi bazama ukugcwalisa ama positions for the federal government, which are 4,000 positions before yena angakakhethi abantu abangenayo ku federal representation ye cabinet. Amabizo engibabona lapha, ngibona uCindy McCain kuthiwa she's in the transitional committee, lamanye ama Republicans ancedisa bona mbono uJeff Flake labo ngathiwa bazafakwa in cabinet or government representatives.
Engapha amalunga ebandla lama Republicans izikhundla kuhulumende wakhe, awuboni yini ecabana lamalunga ebandla lakhe?
Yeah, kuzaba lenkinga. However, siyakwazi ukuthi uBiden has always been a center left politician all his life. So sibona uBernie Sanders labo Alexandria Cortez labo ngantho abaza consider for positions, but ngiyakwazi ukuthi mina there's been ukukhalala about the left side ye Democratic Party ukuthi ngihiba abadlisa abanye during this past election ngoba abanqombanga ama seats ababefuna ukuthi bayathathe in US Congress le Senate. So I at the end of the day siyakwazi ukuthi umnumzana Biden ngumuntu ofuna ukuthi iUnited States ibe peaceful and united country. So sizabona people from different sides of the aisle bengena kuma cabinet positions, but abantu abakhangeleleyo kathesi is women, transgender, le gay, labantu abamnyama. Yena uBiden uhlale ekhuluma esithi kasoze ebakhohlwe abantu abamnyama ngoba from nomination to the presidential election yibo abamfuqa ukuthi aqhubeke phambili.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors linqotshwe nge-3-1 yi-Algeria kumdlalo we-Africa Cup of Nations qualifiers odlalelwe khonale e-Algeria izolo. Amaqembu omabili azanqikilana njalo kumdlalo wehlandla lesibili eHarare ngoMvulo. Siwela umfana weTsholotsho ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Bangamatshumi phose amathathu abantu ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 kuleli izolo. Iofisi kamongameli Mnangagwa ithi kungamanga ukuthi imuli yakhe iphatheke kumisebenzi emibi kundaba zokwenjiwa kwamatshe aligugu. ibandla leMDC selimise ama nominations alo kulandela ingxabangxoza ebekhona kobulawayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngontungamilinkumo.